Siyasamukela isinqumo lesi esethulwe ngumthethwandaba ngoba besibona njengani kuqakathekile ukuthi abantu abagogekileyo babekwazi imbiko ephuma ngendaba le e-COVID-19. Njengokwazi kwethu ukuthi i-COVID-19 isisabalele umhlaba wonke nje lalapha eZimbabwe ikhona. So ithina besibona njengani imbiko le COVID-19 ibingafiki ebantwini ikakhulu abangakhulumiyo kumbe esingathi aba-deaf lalabo abangaboniyo ngoba besibona njengani indlela ezokuthi imbiko yangkhona ifike ebantwini labo abangaboniyo labangayenelisi ukukhuluma kumbe abangazwiyo bekungela ndlela uhulumende abuye lazo ukuthi imbiko le ifike. So umthethwandaba usenqume ukuthi uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi abantu abangaziyo, labantu abangakhulumiyo, labantu abangaboniyo, labo babe le information, babe le mbiko efananayo labanye bonke ngoba umkhuhlane lo owe-COVID-19 awukhethi muntu.
Umsakazo we-ZBC kwesinye isikhathi besibona besebenzisa i-sign language, ulimi lokukhuluma ngezandla. Belibona kungenelanga yini lokho abakwenzayo?
Ngingathi mina i-ZBC thina abangaboniyo besingafuna ukuthi yenze lutho, kodwa besicela ukuthi i-Ministry of Information, i-Ministry of Health, le-Ministry of Public Service and Social Welfare babambane basincedise ukuthi sibe le information in braille, sibe le information engaba ku-audio kuma-languages athiyetshiyeneyo ukuze abantu abangaboniyo abalapha eZimbabwe bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le e-COVID-19, kungaba ngama-updates, kungaba yinye information. So isicelo sethu besingakhangelananga nge-ZBC kodwa besikhangele ama-ministries lawo ukuthi sibe le mbiko kuma-formats esikwanisa ukuthi siwa-access thina into eze-COVID-19 sihamba kanjani.
Lina libona ungani abagogekileyo ngokungaboni emehlweni bazaphathwa njani njengoba sisazi ukubana kusetshenziswa i-braille lokunye okunjalo? Umsakazo we-ZBC liyaba lifuna ukuthi usebenziseni.
Yikunjalo sibili ukuthi i-ZBC ilayo i-sign language, nxa ukhangele iyabe ikhona kundaba zika-1 emini lendabeni zika-8 ebusuku. Kodwa siyakwazi ukuthi sekule nhlelo eziningi kakhulu ezikhuluma nge-COVID-19, lengoma zangkhona ezahlatshelwa ezikhuluma nge-COVID-19 esingathi ngama-jingles. Thina besifuna ukuthi lawo ama-jingles lenhlelo zona lezo kube le-sign language, inkulumo yezandla, ukuze abantu abangu-deaf labo bakwanise ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba le e-COVID-19, bengazivikela njani njalo bengavikela njani abanye. Yikho okunqunywe ngumthethwandaba ukuthi sokumele i-ZBC yenze njalo ukuthi kube le-sign language lapho abakwanisa ukuthi ibe khona i-sign language, ikakhulu enhlelweni leziyana abathi ngama-pre-recorded program lawa ama-jingles. Isinqumo sithi i-ZBC kumele ibe le-sign language khona phana.